Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC iyahlangana ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni.
Abanye abantu bazabona ngathi uyehluleka ngenzini, kodwa iningi labona abatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likachamisa yedwa.
Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathintambo wezwekazi le-Afrika olenhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanginika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kanye ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe-agriculture.
Sile ngxoxo lowasebenza kwinkampani ye-Dunlop umnumzana Beke Ngoma osephila ngokuzisebenza.
Hayi, simo somnotho siyabhida kakhulu, siyabhida. Akula lutho lohambayo, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery is so poor.
Zonke lezi ndaba lezinye lize zizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ibikwa ibihlangene eHarare ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi kuphumeni emhlanganweni lo, abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla bathi indaba yokuxotshwa kwamalunga edalela eParliamente, Senate kunye lawe Council ngumnumzana Sengezo Chabangu bekuludaba olusemqoka. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana ukuze sizwe ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe lo mnumzana Mthandeko Zintimkandla olilunga lebandla le-CCC kodwa njalo ehlaziya ezombusazwe ezimele.
Ngombono wami, nxa isimo sesinje sesisedlula ingabe yipi inhlanganiso eyabe izimele yodwa, ingaba libandla lezombusazwe, ngaba zinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zezifundi lezisebenzi lamagqwetha lalaba abamela amalungelo abantu, nxa lizimele lodwa lelo bandla leyo nhlanganiso, ngibona ngathi kulutshwana okungaphuma. Umbono wami uthi nxa isimo sesinje sekufuneka ukusebenzelana ndawonye kwabantu bonke abeZimbabwe. Ngobana ukukhangelela inhlanganiso eyodwa ukuthi ingakubamba ikwenelise lokhu angiboni. Kufuneka uZulu wonke, isizwe sonke sihlanganise amakhanda ngenye indlela. Ngathi mina kufuneka ngathi i-Great Convention, be great indaba eza bizwa ihlanganise bonke labo abantu abayizizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi babone ukuthi bangaphuma lacebo bani. Ngoba nxa abantu besukuma besima ngezinyawo akula hulumende ongabehlula, ngoba labo abanye phakathi khona ngale uhulumende lakulo ibandla elibusayo ngiliqiniso abakuthakazaleli khona okwenzakalayo. Ngokubana isizwe simila kula nqubela phambili akula ntuthuko akulani, okukhona zingxabano zokusa kwamalanga. Ngakho mbone ngathi kufuneka ke umhlangano ozagoqela bonke abantu baphumele izinqumo lezisombululo kungakachitheki igazi, ngoba kungaqhubeka kunje igazi lizachitheka.
Bakhona asebesola umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa besithi unguntando kayiphikiswa njalo uyehluleka ukuthi akhokhele.
vele kunjalo nxa unguwe obukhanya uphuma phambili kwabaningi abantu bekhangelele kuwe lenhlanganiso yakho ukuthi nguwe ongabenzela ngcono abantu basuke bagajelwe imizwa yabo bangahluzisisi le ndaba ukuthi uhamba kanjani yebo kambe nxa umnumzana Chamisa engumkhokheli webandla elikhulu elingange-CCC abanye abantu bazabona engathi uyehluleka ngenzini kodwa iningi labona ababatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likaChamisa yedwa bona benzani endaweni zabo abantu bahlukunyezwa ukusa kwamalanga endaweni ababahlezi khona lo Chamisa lowo engekho manje bathi uChamisa enzeni nxa bona bengamxhasi kabamtshele ngiyamazi mina ngumuntu engathi nxa umsondelela lingakhulumisana limbonise lapho kungathi kuceka khona kodwa eqinisweni ukuthi yona leyo into okhangelela umuntu oyedwa ukuthi nguye ongakhulula abantu kayilunganga abantu kumele bazilungise bona bodwa baziqoqe endaweni zabo balungise udubo labo kuqala laba abahlezi khona uyafica umuntu lapha ngaphansi ugijima ukhomba umuntu khonale eHarare yena wenzeni yebo bathi ungumntando kayiphikiswa abanye ngoba vele ungaza kube ngumkhokheli uswela abakufaka amabala engwe lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kuswelakala ukuthi enze ngaleyo ndlela ngoba phela abantu kwesinye isikhathi nxa ungabakhalimelanga ungenzanga ngenye indlela ungabalesandla esithize bayayekethisa nanku khathesi abantu baphakathi kwengxaki ingxaki zona zonke lezi ezikhona kaziqondani lo Nelson Chamisa yedwa ziqondana lathi sonke
Hello ke ngumnomzana Thandeko Zintimkandla ilunga lebandla lesi-CCC kodwa lapha ubekhuluma ezimele ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda
The Voice of America VOA
Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathi ntambo wezemali umnomzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathi ntambo wezwekazi le-Africa olenhlelo ezithuthukisa ilizwe. Uncube uphiwe lesi sicoco esithiwa Best African Finance Minister of the Year yinhlanganiso ethiwa Reputation Poll International embuthanweni owenzelwe kwele-Bhilitane. Iningi lisole lesi sicoco lisithi kuyadanisa ukwenziwe yinhlanganiso le ngoba uncube kenza imsebenzi omangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera.
Manene siqale sithi amhlophe sibili ukuba buncube ngokuthola isicoco lesi. Ngokubona kwami okuzamangalisa abantu abaningi ukuthi i-economy yeZimbabwe ungayikhangela ayisiyo i-economy esingathi iyahamba ngendlela esikhangelele ngayo. Njalo uzabona ukuthi engxenye abantu nxa sikhangela thina siyabona ukuthi kulento eziningi ezikhona ezihluphayo lapha kuyi-economy. So singazi ukuthi labo abanika ama-awards kumbe izicoco lezi bekhangelana.
Manje ngokubona kwakho isicoco lesi asiphiweyo asifanelanga na ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abaphathi ntambo bezemali asebeke basebenza bengatholi izicoco ezifanayo. Ungathini wena ngalokho?
Ungakhumbula uza nanzelela ukuthi ubaba uGideon Gono uke wathola isicoco esinjengalesi ngabo 2007-2008 uba ngobest Reserve Bank governor njani njani. So uzabona ukuthi izicoco lezi akazi ukuthi zitsho lutho yini kumbe baye bekhangelani ukuthi babuye lesicoco lezi ngoba uzabona ukuthi ikakhulu nxa sikhangela lapha eZimbabwe nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uhamba njalo kule mbuzo eminingi kakhulu okumele siyiphendule ukuthi aloba angumuntu weZimbabwe abenike i-award leyo bekuzaba nzima ukuthi anike umphathi ntambo wezemali. Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kani ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe-agriculture.
Umnimzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Silengqoqo lomnumzana Beke Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa amathaya ezimota eDunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa ephendukalayo elizweni. UNgoma uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuze sizwe okunengi.
Hayi simo somnotho siyabhida kakhulu, siyabhida. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma jobs, i-service delivery is so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mina mbesi kobulawayo. I-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Si kubo 5 Avenue ngale. So kugcwele kakhulu ama-street vendors la ku 6 Avenue. Bawo parethela phakathi kwemigwaqo vele is now in ISO. No longer the city that we grew up. See babazwa ngokuba smart kwaye kunzima sibizo.
Yes, ngathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job. The official job I was doing it treasure. For a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Particularly doing South African markets, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Ubanika abantu ubathengisela?
Ngibapha ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa, befuna ukuthengela impahla eSouth Africa, siyahamba siyabathengela, sesibathatha nje i-transport. If he transport you with his interest, particularly in the industry, land, general, machang and peg, it is in the wonky hato, okay, we go to a little peg, you funo avant, see our patel.
I would tell the students again, so would you tell a local local?
Mina, basically, Ninata, ten years, like a customer here to him, you funa local, a job peg, you lay a company. Let's say umbe mining equipment engathi ngile company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele ngimthathe transport sengimdelivere basically ngabantu abayenza njalo we don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini Ngoma khonoko?
Njoba nje vele kungaba lolutho like abantu ogayela khona into ongani yikho okuncedayo. Wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokhu kuthi ungaba lelucky maybe ube ne 1 or 2 ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise hayi kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyibusobona lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho. Qualified or non-qualified personnel sebe ngo-driver sebesenza zona lezi zinto.
Ye, ma sebe kubhadala wena bakubhadala ngama randi, ama dollar kumbe ngeZimbabwe dollar.
Irandi le US dollar kuphela ngerate eyabikhona. Hayi Zimbabwe dollar vele hayi ngathi liya exista nje on paper. But otherwise, hayi, nxa uvele u-cross-border trading, alikuncedisi kangako.
Alo ke ngumnumzana Beke Ngoma ohlala edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7 umsakazi ongathatha ihlangothi ye hayi sibazwile abantu bezane ukuthi kuthiwa sebewinile izihlalo se-iparliament lana sokungeyabo sebezigiqela nje sebezitshajile kuyimithetho kwabo kubolileyo konke nje sebephonga ukubhasisa hayi kodwa kuzabaphelela mina iminyaka kuzabaphelela usmith laye akula muntu wayekwazi ukuthi amakhiwa azafa aphuma embusweni but kwafika isikhathi ukuthi njani aphume labo abantu bezane PF kuzafika isikhathi ukuthi njani bephume engakusho lapha nokuthi abantu bezemali kumele bephume baphakame laphana ngoba izani PF ngevote ivela isho ziphuma embusweni kaba phakame bezilwela abantu bezimbabwe njengalokho kwayezwa ngabantu ngabantu bakudala besilwa lesikhathi samakhiwa besilwa baphakama bazilwela bathi incindi ezolwela lesilwa amakhiwa sokwanele baphakama bazilula abantu so lati sizizalo zezimbabwe kasibambaneni njani sithi sikhulu ukuncinda ezolwela zani PF lolu siyabonga
ebasakazi basitudio 7 sanibona angihlala edabeni ngachitha isikhathi ye ku-WC indaba yamakhodi ikhohlwa nini ngayo ikhodi yaseZimbabwe vele angeke liyiwine since isikwazi ukuthi amakhodi aseZimbabwe akhokhelwa izalo PF yonke into lapha neZimbabwe ikhokhela izalo PF amapolice amasocha amakhodi konke izalo PF kusezandleni zezalo PF so vele yonke into eagainst izalo PF angeke lize liyiwine ekhodi so khohlwa nini ngamakhodi osokusele nje ukuthi yenzani ukuthi eParliament nakhona sokwehlule ngoba izalo PF so siyayithola vele 2/3 majority shot abantu abangu 3 ukuthi ithole 2/3 majority so asiphi isidingo sokuthi kuhlale eParliament ngoba vele kuyabofala ukuthi eParliament nje iziphambaso kwalandeliza yenza izalo PF izabizenze imathando so sokusele ukuthi iphuma nini eParliament ikhohlwe ngeParliament izalo PF liyeke irun the way irana ngakhona li strategize libona ukuthi kungenziwa kanjani for ukuthi ilizwe liye phambili ngoba siyakwazi ukuthi vele lombuso lo awuyindawo lokho siyakwazi ukuthi awuyindawo kusala yibona bota bazojikela nabo bota khona lapha phaka ngoba abayi akuyindawo vele esicike kugcineni siyakwazi ukuthi it 5 years angeke iziphele kwabona bota bengajikela na so yekelani bazibuyele bota phakathi lingabe involved kiwe libachiye beyekele bayekele beyenza into yabo beyiphambili njengoba vele bayiqalile bayekele beyiqedelele kodwa kusalayo i 5 years ayipheli bengalwanga bona bota yabona
njani that's what I'm saying and for the good say aphela kodwa kwanza siphilile hayi lokho asifundise ngomnaka kwa next time akuvotwa lapha sivotele nabantu bakhethwe emathebelini basekele indaba abantu yiyo nto into ezasifaka endleleni yokukhanya uma singashiyana lala abantu sivotela abantu bakithi sizenzele okwethu ngoba uma sivotela la abantu abantu bevotela abantu bempumalanga la bathatha imali bayisa khona noma inansi ihulumile okuze nowakhona lo umkhokelwa mhlawumbe uthule into enganakekwa noma ukhona noma akekwa kwazakala sokhuluma abantu nje yena uthule into edume ebusedlile nemali bamnika imali ngiyazi kukhona nje abazamsola manti mebusenikwa imali abantu bakithi vele bathanda ukukhulumela eceleni ngokukhuluma omashona bathanda kakhulu hayi abahlukana nezinto asifakele umuntu wesindebeleni wakithi manje yonke indawo ukhansela yonke into private ikhethe umuntu wakithi
lenjani mahlaba ezulu lo studio 7 ya hayi ndilami ngendeto wami umbono la hayi ekhaya laphana utshintsho olunzima zolube khona lapha ngoba abantu kathesi sebeconcentrate kujabanga abaconcentrate ekuthini ama-elections atshontshwa bakhona sitreta kujaba so into ekhona laphana kuphela ukuthi abantu bangene endleleni kuphela batshengisele ukuthi hayi lokho okunye asikufuni kuphela ngaphandle kwalokho akula into engenzakala kuyahlala kunjalo leke sikhala kuphela
ye amavuko omsakazi ngiyavuka la nami ngimphosa amabili amathathu nje lwezethu zingabalwa zilahle eceleni ye hayi okwenzakala eZimbabwe akusafuni mkhuleko akusafuni maphepha akusafuni xa akusafuni ex akusafuni coach lokho bese ufuna uplan B kunini kwavota hambe shala kuthi abantu abanjani anasifundanga sho basangafundanga sihle ucabanga nje into elula ngento esimple nje kumsomnye kwenziweni abantu bezimbabwe sezithutha shem hayi so base sifuna ukuthi 2021 into zinje so kuyaphi nokuba yi-same thing futhi hayi akufana nokuphele lokho ma
studio 7 linjani basakazi labalaleli ye indaba kaChabangu leyi-ke kutho ukuthi bangangeli ukuyikhangelisisa kuhle isazobhidliza i-triple C izayiqeda nya ngoba lo umuntu ozibiza-ke ngosengezo Chabangu amahungahunga abevele sitsho ukuthi umntaka mnangagwa owasebenzisa isibongo sikanina ye hhayi usazobhidliza ngoba lapho usebenzela uyise siyabonga
sithe 7 njani hhayi okungaphiliyo kuyahlola okwakithi thokuhambe kakhulu kodwa-ke kuzaphela ngabona izanupf ithathe ilizwe silenza iplasi layo amakhothi asevule ubusuku yayikhothi ezimbabwe isivule ubusuku kwakhethwa amacala bazenzela nje sebezenzela umathanda kodwa ke hayi sokuzalunga sokuzalunga abadala bathi okungapheli uyahlola ayikho uyaphapha yangahlali lapho kuyaqhuma khona le ntambo abayibambileyo bazovaleka belithiyelo liyanelisa yabonga ngumasinga kobulawa iphumule emadokini
seven linjani hayi ngencenga baba hayi sokuyazi usomandla ngathi ezimbabwe ngali cancer lezano bathi bawinile isono lesi ikuthi lama by election evele evela nga ngathi wena lugijima uyi-1 uyawine kubani shame ngezano bantu shame hayi kunzima lokhu
studio seven livuka njani ufela iqiniso lokhulumayo uyabona into eyenziwa yizano le into eyenziwa yizano nochabangwe ifana ne-rape ayihlukananga ne-rape xathu ifana nayo i-rape exactly into eyenziwa okuthi beyebusa abantu ngenkani abantu bengabafuni kufana nokuthi uyelala nomfazi ngenkano umfazi engakufuni ngempela le nto ezanu hayi seyibarephile abantu bezimbabwe ibaqedile nge-rape angazi ukuthi bona abantu bakhona abanawo unembeza abanakho ukuzibuza ukuthi kodwa abantu sabaphatha ngale ndlela bengasifuni uhlale mpela orulale nomfazi mpela engakufuni lowo mfazi wena ngoba unamandla ukuthi ungalala naye umbambe ngamandla uze ulale naye kodwa engakufuni wena oyindoda uyabe ungananembeza uyabe ungazizwa kanjani ukuthi lana into engiyenzayo irongo le into engiyenza phezu kwalowo muntu irongo ngoba uyamrepa hayi bantu bezanu angazi noma unkulunkulu ukuphekele iqhawukele ngoba le into liyenza ebantwini ibuhlungu abantwana bezimbabwe bagcwele umhlaba wonke abantwana bezimbabwe bahamba amazwe wonke bebalekela nina bantu bezanu ngapho nibhizi niyarepha ngapha nibhizi liyabulala ngapha nibhizi niyenzani kodwa abantwana bezimbabwe behlupheka kangaka kuwukuthi kudla nina manje senibize amachina agcwala lapho nabo ngamanye ama-rapist nyawo futhi azorepha abantu basezimbabwe phela lokhu okwenziwa ngamachina akuhlukananga nani okwenziwa yini bantu bezanu ukusebenzisa abantu bengabaholeli ukusebenzisa imanje kugcwala iy'ntuli lapho
salibonani basakazi be-studio 7 elibingelela labalalela isiyabonga laphana umfowethu umantsheza yena ukhuluma iqiniso nxa ibeke uyazwakala ukuthi yena vele kasomuntu olomhawu soze uthole egcekana lo chamisa abanye abeza bethu uchamisa kwakumele ukuthi ngesikhathi ebona ukuthi kwenzakala ku-MDC ku-TCCC angakuvumeli izanu PF yakwenza thina sichithele i-MDC isile constitution eyaziwa ngumthetho but bavuma ngenxa yokuthi yona yabe ivele ifuna 230 khangelanini lamanje ikhothi ngazithi no ibhalele uspeaker incwadi no manini ukurecola indaba lezi eziphele ekhothi kodwa uspeaker uyarejecta into evele ekhothi abesebarecola futhi libone futhi lakathesi futhi ikhothi teyithonisa yathi bona abarecola ngichabanga abavunyele ukukontesta amakhansila angene njani ngoba arecola ngichabanga kumele libe le mbuzo khona lapho lekele uhlala ligxeka uchamisa likhuluma imbono eright izanu PF vele yehlula sibulawe lizihlobo thina kuyini esakwenzayo kuyini elikhangelela ukuthi uchamisa akwenze okwehlula thina amandebeli lilokho ehlala sithi yei leadership iweek linalenzani lanamhla sikho late phakamelani izanu PF yabulala izihlobo zethu ayizange ibulala izinja ayibulala abantu lekele utshona ligxeka uchamisa izimbabwe sifuna amazimbabwe ibambane sukume ephakame elwe that's why thina sifuna ama-MPs ethu ephume wonke ephalamende asale uchabanga lezanu ngoba lapha kuliwa lama-MPs ngoba nxa kungumthetho bungamelanga amakhansila engene so kuliwa lama-MPs kayisala izanu izibonela yona ukwenzela ukuthi kulungiswe ilizwe lezimbabwe izanu PF iyodwa ephalamende ngoba singabe silokhu esiyichasa yabe lokhu iqhube isenza ukuthi le mathe sibasiphophela u-MP wethu emavuko ukuthi wadla uscoti sokulicala sokumele ayebhikele ukuthi wadlelana uscoti so konapho lifuna thina senzeni ama-quota captured uchabanga usebenzisa i-constitution ye-MDC ku-CCC la kubona ngaphi ngokuthi umuntu we-CCC uyathatha i-constitution ye-CCC ayisebenzisa kuzanu umsebenzi lokhu elisola kuphela sukumani nani liyenze sibone thina lingenzani
Siyabonga abalaleli bethu okwamanje abalandeli bezomculo baqhubeka besehlisa izimathonsi kulandela ukubhubha komhlabeleli uZahara obeliminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanhlanu ngesizwe okunenge ngalolu daba ku-Ezra Chisa Sibanda
Zahara abamazi abalele ukuthi uzelwe ngubulelwa mkhudukana ezelwe khona ngale East London obusothiwa igqebeha kwamanje le ubo Port Elizabeth e South Africa le intombazana ke besile 36 years yokuzalwa njalo ke iqale ukucula ngo 2011 intombazana ekhule izama ukucula kodwa sekuleke yazi yabona ke ngu DJ uSibulo lalo ndoda uthiwa nguNciza abe TS Records abaye babamthathayo bazibaye khona ePort Elizabeth bezile minyaka eyi 24 eloke zama ungakhangela lengoma kyakhulu loke ngizama ucula kodwa kusehlula wase siya icindezela ke idlade lakhe leli alibizwa ukuthi loliwe eladuma into ongazange ibonakale ngalalela nje iculo lakhe liyatsho likhuluma nangembali yakhe yikho abaqale khona kwezomculo ke ungakhohlwa ukuthi bese ama-album amahlanu loliwe uphendula iyahluba kakhulu leyazi phendula phendula u country girl ye ingoma ehluphe kakhulu lomgodi uthi ke wasesichiya ke kade sesirekodi album etinqaba yami arekodi umnyaka 2021 uzara ebecula umculo esingathi international umculo esingathi afro soul afro pop abafunayo ukuthi bawazi ebengumuntu olokwakha kwenza engalandela ukuthi abanye baculane njalo ke umculo wakhe ubuthazelelwa ngabantu abaningi njalo umazi ukuthi ebehlala efika esiyacula eZimbabwe esiyacula eBrithani esiyacula kubo Australia ecula yonke indawo amanye amazwe eAfrica njengabo Zambia umculo wakhe ubuthakazelwa ngabantu ke abadala labatsha lakathi esiyathakazelwa ngabadala labatsha emtchadweni imculo wakhe ke njalo wakhathaza ialbum yakhe le ngichoyo ungakhangela ukuthi ithengise okunganana lokungizilunga ama double platinum uto pendula bachake ama triple platinum ingoma ke ayicula ngokwenzakala emphakathini ecula esithi okwaziwa kumbokwenziwa nguZulu wayengaculi nje ingoma ukuthi kodwa ke kwakulomlayezo omkhulu njalo ingoma zakhe ezinye zingizothando kwakhona ingoma yedlulu ayichake lo George Mnet Liana ingoma yaziyo ke iyakhathaza kakhulu ke ingoma ke abaningi abantu bayithakazela kakhulu ihluphile ke lengoma bengirongo zikhona ingoma ihluphile kakhulu yiko ke ukuthi silahlekelwe kakhulu ke ahluphile kakhulu kodwa yahlupha kakhulu engikwazi ukuthi yakhathaza yeleke ethu uloliwe lale uphendula yecula yahlupha kakhulu ebengumuntu unxa esiyacindezela oqala ahlale phansi ahlaziye hayi bengavuma ukuhlala ke ngocindezela ngwakhangela uqase ngo-2011 kodwa uzowashona ngo-2023 elama albums amahlanu kuphela abaye benze indlalade ngonyaka ngonyaka kodwa kuzakala ebengakwenzi lokhu ingoma kakhulu iyakhathazayo engingayitsho ke yilanet incwadi encane lapha hlabelele uGeorge Mnet khona le ngoma ikhathazile lapha le ngoma oleshone khona la yena lokuloli ngokwayo lophendula phendula ngabantu abathande kakhulu ke silahlekelwe Africa yonke ilahlekelwe badabukile abantu badabukile abalandeli bakhe badabukile abantu abathanda ezomculo ke emhlabeni wonke jikelele Chris
lala ngokuthula Ntombendala Zahara. Hayi, isihlelo lwethu lufike ke emaphethelweni ngodaba luka Zahara. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gandela.